Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 22 Mpalakazi 2017 nguChrist Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ilanga leli namhlanje lilanga lokukhumbula abantu beMandebeleni abeZimbabwe abafayo kusukela ngo-82 kuze kuyefika ngo-87. Singathi ilanga leli lasayelwa ngegazi labantu beMandebeleni.
Amalunga enhlanganiso ezimeleyo ebhejuli kaZulu atshengisele kobulawayo lamhla ekhumbula abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi.
Engunanzelelayo ukuthi abantu sebesenza nje umbuthano lowo sokungani holiday, uthola abanye bechadisa, uthola abanye besenzani, kodwa angisakubona ukuqakatheka kwe-Unity Day ngoba sikhuluma njengalokho kwalumnyaka sokwaphela vele kwe-Unity. Ungakhangela kathesi labantu abangenileyo embusweni abalandaba labantu abafoma zabo.
Lamhlanje ke bekulikhefu lelanga lokubambana ele-Unity. Iningi labantu emhlubulweni weMandebeleni lithi isivumelwano sokubambana esenziwa izanu le-PF Zapu asibancedanga ngalutho empilweni zabo. Kuwoza Friday lamhlanje kuhlelo lwethu liviki silomculo, silomculi odume ngomdumo we-Afropop le-disco. Ukhulekani bethule wazakala ngelokuthi Cooksman. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga enhlanganiso yebhejuli kaZulu atshengisele kobulawayo lamhla ekhumbula abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi. Lokhu kwenziwe ngelanga lapho okwalobelana isivumelano sokukhumisana umlotha phakathi kwebandla lezanu lele PF Zapu. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abatshengisele emigwaqweni bathe akusoze kube lokuthula eZimbabwe nxa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe bengalungisisanga udaba lwegugurawundi. Umqondisi wenhlanganiso yebhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ohlangane labantu eStanley Square sebeqede ukutshengisela emigwaqweni uthe inkonzo abayenze kuleyo ndawo ijonge ukukhumbula abantu ababulawa livuyo le-5th Brigade labesifazane abadlengulwa ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi. Uthe lamuhla yilo usuku lwabantu beMathebeleland lokuthi bakhumbule izihlobo zabo.
Ilanga leli namhlanje lilanga lokukhumbula abantu beMandebeleni abeZimbabwe abafayo kusukela ngo-82 kuze kuyefika ngo-87. Singathi ilanga leli lasayelwa ngegazi labantu beMandebeleni.
Unkosikazi Patricia Chabalala omunye obetshengisela uthe akula manyano phakathi kwebandla lezanu PF lezaphu nxa uMnangagwa engalungisanga udaba lwegugurawundi. Uthe kusobala ukuthi umanyano wamabandla la wenzelwa ukuthi kuncindezelwe isizwe sikamthwakazi.
Ye, asina unity esiselebrethayo ngoba abantu bakithi babulawa, njalo akudingeki ukuthi sikhumbuze abantu ngakho.
Osakhulayo umnumzana Mavela Sindiweni uthe kukhatshana kakhulu ukuthi kube lokukhumisana umlotha nxa kungaqondiswanga udaba lwegugurawundi, njalo abasoze bathola ukuphumula nxa amathambo ezihlobo zabo elokhu esabalele egangeni.
Amazwi kaMnangagwa lawa awuthi bygones be bygones hayi uyazisomela, unless and until sibe lejustice abantu abayizigugurawundi babothe ikube leqiniso indaba leyo ekhulunywe ngayo, ama-families a-affectwayo akhomba sethwe, sibe nama-rape burials abantu bangcwatshwe kutsha, abalahliweyo bonke bangcwatshwe kutsha, sithi khona akulagugurawundi indaba yegugurawundi yasezivalwe.
Uthe kumele kube lohlelo lokukhuluma iqiniso ukuze kwaziwe ukuthi kuyini okwenzakalayo labalamacala okubulala abantu bathonisiswe. Umuyi uJoshua Mqabuko Nkomo lomnumzana Robert Mugabe balobelana isivumelwano esibizwa ukuthi yi-Unity Accord mhlaka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka-1987 kulandela ukulwisana phakathi kwamabandla la Kabe esithi uvimba amalwe cacha ayesithi adlelana lebandla likaNkomo. Igugurawundi kubikwa ukuthi yabulala abantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 eMathebeleland lenkabazwe kusukela ngomnyaka ka 1983 kusiyafika umnyaka ka 1987. Umgabe wathi leso kwakuyisikhathi sokuhlanya kukahulumende wakhe kodwa kazange axolise ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile lokhu sikudaba lunye. Iningi labantu emhlubulweni wesigaba seMandebeleni lithi isivumelwano sokubambana esenziwa yiZanu PF lezaphu asibancedanga ngalutho empilweni zabo, njalo ilizwe lokhe lathola uzibuse. Abantu bathi ukuthula abakaze bakunambithe kodwa bakhangelele okungcono kwelakusasa. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngugcweleyo ekobulawayo.
Amalunga ebandla lezaphu athatha isikhathi eside ukuphuma kusivumelwano somanyano we-Unity Accord besesabela ukuba owayengumongameli uRobert Gabriel Mugabe angayiphinda into yakhe yokubulala abantu mahlayana. Ibandla le-PF Zaphu langena ku-Unity Accord ngompalakazi 22 ngomnyaka ka-1987. Lebandla le-ZANU PF kuyindlela yokuvikela ukubulawa kwabantu mahlayana libutho le-5th Brigade elalihlome liphelele. Izaphu yaphuma kumanyano lo ngomnyaka ka-2010 ngemva komhlangano we-Congress ngoba babengene kulumanyano ngemva kwenye njalo i-Congress. Owayengumongameli uMgabe labanye bakhe ababalisa osengumongameli uMnumzana Emerson Mnangagwa, uSidney Sekeramai, uParence Shiri, uConstantine Chiwenga labanye babulala abantu abadlula inkulungwane ezedlula amachumi amabili i-20,000 eMathebeleland laseNkabazwe. Ekhuluma leStudio 7 mayelana leUnity Accord, uNkosikazi Monica Ncube uthe bathwele nzima abantu abasebenzi njalo abalazithupha yikubamba nabani okuletha inkethabechabi lendlala.
Konke lokho okwenzakalayo mhlaka 22 December kungenxa yeUnity eyaba khona phakathi kweZANU PF leZaphu. Mina ngokwami ngibona ngani sokulisaya nje, sokulizaba nje, akusela nto eqakathekileyo ngakho. Engunanzelelayo ukuthi abantu sebesenza nje umbuthano lowo sokungani i-holiday, uthola abanye bechadisa, uthola abanye besenzani, kodwa angisakubona ukuqakatheka kwe-Unity Day ngoba kathi sikhuluma njengalokho kwalumnyaka sokwaphela vele kwe-Unity. Ungakhangela kathesi labantu abangenileyo embusweni abalandaba labantu abaforma Zaphu.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Efincube uthe leli langa le-Unity Accord liqakathekile ngoba laphephisa ukubulawa kwabantu.
I-Unity Accord iqakathekile kakhulu ngokuba kwaba lusuku umhlaka 22 December 1987 olwamisa umbhuqazo wawuqhubeka ubeka kuzange kwenziwa leyo nto kwakuphela abantu du. Ngakho kuqakathekile ukuthi abantu ngalolu suku babheke emuva, bakhangele emuva, bakhumbule lapho sivela khona, bangakhohlwa ukuba kwachitheka igazi eliningi kakhulu, kwafa abantu abangelacala, izingane, omama.
UMnumzana John Zolani Dlamini umabhalane jikelele wokuqoqwa kwenhlelo kuZaphu uthe kabakho ku-Unity leZanu PF njalo lesi sivumelwano saba yi-ceasefire yokubulawa kwabantu ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi.
Thina sikuthatha ukuthi kwaba yi-ceasefire yokukhathi lapho abantu bakithe eMathebeleland abaphumula khona ukubulawa i-5 Brigade ehulumende, abantu be-Midlands lapho kwamakhona ukuthi bangabulawa i-5 Brigade ekahulumende. Yiko ke sekusayinwe lelo phepha elingahlonitshwayo yithi saphuma sathi asibuyele entweni ibivele iyiyo ngoba linto besingayingenanga. There was no goodwill ku-Unity.
Umnumzana Kenani Ncube obona ngezomvikela kubandla leZaphu uthe i-Unity Accord yadalwa ngemva kokuba umongameli uJoshua Nkomo esekhonjwe ngombhobho ngakho iyize.
I-Unity Day leyokuthi ingabi khona mina ngithi ivele kayikho ayizange ivele ibe khona ithola nini yaba khona ngenxa yokuthi umdala uNgobo president wezaphu wase kufaka umbhobho ekhanda lakhe ukuthi ngaphandle ukuthi wezi unit abantu abe mathebelelent supporters ezezaphu iregardless ukuthi mathebelelent umashona le umbhobho la ukhona ekhanda bayahamba
ethi iunity accord ayilethanga ntuthuko kodwa abantu abasuka kwezinye izigaba zelizwe yibo abaqala ukugcwala emandebeleni baqala amabhizimusi kusiba nzima kwabalapha ukuthi bakwenze lokho
azange kube lempumelelo izinto ngapha emathebeleni le migrants azange zike zitshengisele ukuthi zivele ziyangaphi but into esayibonayo yikuthi kwase kulethwa abantu abanenga abavela kwamanye ama regions sebezogcwala lapha bevula ama business be employ abantu now as if lapha emathebeleni the part of migrants abantu kabakho kwaba lobunzima ukuthi uthole iloan yokuthi uvule ibusiness so iunit really azange siyibone ukuthi kanti ivele sibili uncedo lwayo kungaba kuyini
amalungelo oluntu umnumzana Thomas Sithole yena ubike ukuba iunity accord yaletha ukumiswa kokubulawa kwabantu ngakho ke lelo langa liqhakathekile loba nje izaphu seyaphuma kulowo manyano kulandela ukuxega kwaleso sivumelwano
siyalijabulela kakhulu ilanga leli ele unity day kodwa njengozulu omnengo weMatabeleland isikhalazo sasilazo ikakhulu sikhangela ingqubekela phambili ebesingelayo sasikhangelela ukuthi singathola iunit okulandelayo kuzaba sinhlelo zentuthuko ezizathuthukisa indawo zakithi silokhe singakakutholi lokho ngakho lanxa silijabulela usuku lolo kodwa sithi hayi kasiboneni phela izithelo zentuthuko
lamuhla iZimbabwe inanza ilanga leUnity Accord kodwa uZulu wakobulawayo uthi akukhanyi ukuba kulesivumelwano esinjalo nanku amankampani savalwa ezweni akula zikolo akula madamu izibhedlela imiduli akula mpilo abantu bayalamba lezwe alilamali ngakho iunity accord bani elenkethabe chabi njalo ezinye izizwe zeyisa zithuke ezinye izizwe kuthi labalwa impi yenkululeko bengaphansi kwezaphu bayabandlululwa kukho konke okuhle ezweni ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
ukuhlaziya lolodaba olwesivumelano seUnity Accord usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuviyo leZibra umkandla uthi sekulempawu ezikhomba ukuthi isivumelwano lesi singahlonitshwa phansi kombuso kamongameli Mnangagwa
siyakhangela okwakuqala kuarmy amagenerals lana khona laphana iZibra liyazi sibe sesikhangela ke ngapha ngaku-political side ye silaye laphana uObet Mpofu lo Simon Ekhaya noKembu Mokati although laphana nalaphana abantu bona labo esikhuluma ngabo bengacaci laphana nalaphana in terms of representation ebantwini bakibo ngapha emadebeleleni or izaphu on its own njengezaphu so umehluko lona lowo khona wona lowo bekhona lowo ufuna ukuqiniswa ngokudiliza ukuthi kudilize ibalelithi zani ukudiliza ibalelithi zaphu kusala u-p f kuphela abantu bebe patriotic front as from now onwards ngoba abantu lapha kade besehlukaniswa ngabantu abanjengokomgabi ani-trained person sokuthiwa khona u-leader i-liberation movement engazisakholi ngento zakhona esidla nje kuphela ekhona isakhona kana nje ayekwenza nje kwezithiwa zakhe lezi kodwa nje political and then strategical uku-unite abantu umuntu lwana kade ligovu
uthe sokulamahluko ikakhulu kubutho kungadala umahluko bani
I think president izakhangelisisa njalo izinto emapholiseni ngoba phela vele amapholisa wona vele ayibanjwa yiwomafenzi yakhona ayibanjwa yilokhu zele yizapho kodwa ke embuthweni laphana uValerie kase from Zipra ukhanda umoya from Zipra umama lowu nasithi Ndlovukazi ekaMnangagwa so u-Auxilia ubhodile ilizwe leli ufikile eBulawayo ufikile eBhinga besibona nje isihlamba kuphela kulwana umama lwana sindizwa ukuthi ngu-Grace ngathi into esitaradini ngendlela yena athi ziphatha ngayo ebantwini ukuthi asukange bazalini sasukange ebantwini abalomhlonipho kasengelayeli kuthi
iningi selimelele abasekeli bakamongameli
kumele kube njalo ngenxa yokuthi bavuma ukuluthi khona kube le-constitution yona liyani ukuthi o-vice president yebe yi-2 kumele khona khana kuvalwe lothani patriotic front izaba lo-president ibe lo-vice president wakhe sokuphendile lokho hayi lokhu kuthi khona omunye izaba ngathi sozana omunye usekela ngolunye umhlobo lwana ngokuthi asinake si-unite abantu into eliyana ngazabe iphele nebantwaneni izasinya into enjalo but abantu bangawazithi iphathi yethu yi-PF i-PF leyi iyi-motherboard kuphela ngathi kuzandla le-zipra lokho ukuthi zanu ka-63 izaphi yikho kwehlukanisa abantu khona lokho.
Alo-ke ngumnumzana Max Mkandla ongalwa impi enkululeko ekuvuyo lezibra ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Oku-live talk lamuhla sixoxa ngomanyano webandla le-PF Zapu lele-ZANU njengoba lamhlanje kulikhefu lokunanza isivumelwano salumanyano esatholwa mhla ka-22 Mpalakazi ngomnyaka ka-1987. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington. Singakangena esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isivumelwano sokukhumisana umlotha kanye lokumisa ukulwisana kwele South Sudan sikhangelelwe ukulotshwa sihle siqale ukusebenza ngelanga leKhisimusi ngomvulo. Lokhu kwenzakala ngemva kwenkulumo ebeziqhutshwa okwamaviki ambalwa edluleyo phakathi kukahulumende labamhlamukeleyo ebezisenzelwa e-Addis Ababa kwele Ethiopia. Ele Taiwan lele Japan abikwa esebenzelana ukuthi kuvele sivumelwano sokuqondisa umsebenzi wokuthiwa kwenhlanzi esigabeni sezihlengenise Mid Pacific Isle of Okinotori. Amapolisa abophewa engumphathi ntambo wezokulima umnumzana Joseph Made kunye lowaye ngumphathi ntambo wesigaba seMidlands umnumzana Jason Machaya bebethesa icala lokungethembeki izolo. Lokhu kwenze ababe ngabaphathi ntambo kuba kahulumende kamnumzana Robert Mugabe asebebotshiwe baba bathathu. Omunye owayesithathu waye ngumphathi ntambo owabotshwayo ngumnumzana Ignatius Chombo wayengumphathi ntambo wezemali. Bakhona abanye njalo abalezikhundla zaphezulu ababotshwayo. Okumqoka ukuthi bonke ababotshwayo bakhanya babesekela ixuku lezanu PF elithiwa iG40. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele utshele iStudio 7 ukuthi ukubotshwa kweziphathamandla lezi kutshengisa ukulwisana kwabasekeli bebandla lezanu PF hathi ukulungisisa umnotho njengalokhu okuthiwo ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Kuhambelele ukuthi leyi yimpi yezanu abantu ababesilwa uMnangagwa uma nabantu bona laba ababesenza ukuthi engathathi umbuso kumbe abayenza ukuthi exoxe kuzanu. So ulwakho lokhu ukuthi bamcoca kuzanu uyakwazi into ababezenza ezimathi ezilabo beshene bekwazi ayenza. So we should not read a lot into what is happening because bayafikisana abantu laba ungathola ukuthi xa sekuyiwe emthethandaba kula nje enkulu ezenzakala but just try to fix them sukuthi konoko ababekumenza kona la ebazwise ukuthi lawo yenelisa ukuthi bekwenza.
Manje nxa ukhangele wena ubona ungani bazabotshwa bebe bangaki abeqembu lona leli le G40?
Engibona lapha ukuthi bazaba kuqeda ngabe kumele sibize bakhethe party ila need party in fact izenzo zokula ma elections next year so that they show sacrificial lambs so ukuthi bakhona abanye abantu ukuthi vote sebe cosile flow la ngale kamnyama so balithona abantu abazayo emnyama abazabotswa but ambabone babopha bonke so ngakhohlwa njalo ukuthi wasaka nje imonitorium ukuthi khona abantu abakhiphi manje belizwe bamele beyibuyisele leyo mali so lapho-ke athayimele ukuthi le akhangele ukuthi abanye abantu engelawo macala abo but bekhiphe imali nxa bengalethanga leyo mali angababopha so ngibona ngani ngenxa ukuthi ufuna ukuwina elekthini ngabambisini ukuthi uyenza something ngento e-corruption day angababopha sibili bengamanyana
manje nxa sikhangele khona lokhu okwenzakalayo kungakutshengisani kwela kusasa lebandla le-ZANU PF
into ezabanceda ukuthi ezibabhasela opposition ngoba ngethemba ukuthi bakhona abantu abazondileyo abakwi-ZANU PF i-ZANU PF ngitshonanzizwa abantu besithi iqinile mina umbono wami ukuthi kayiqinanga ngoba kuyaliwa abantu bayabophana kula ma-structures bazanceda nje ukuthi i-opposition ivele kayikho abantu bangabona ngani kuguquko nje kwezomnotho lapha sengabe sekuthiwa ngcono akufela ama-points emgwaqweni akufela corruption bazambota emnyangakho ngoba becabanga ukuthi ayiyihle kodwa-ke kungenzakala futhi lakho ukuthi ngo-2018 balaba abantu abahlukumezwayo behambe kuma-structures kube ne-boram sango so kunzimanyana ngibona ngani kuzabahlupha sibili ekufikeni emavotini lapha ngakuthiwa i-opposition iqinile njengenyaka yonke
alo-ke ngumnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekobulawayo unkosikazi Sikhanyisiwe Mpofu ummeli weMathebeleland North edalela ephalamende owangena ngezikhundla eziphiwa abesifazane ukhaphe umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa Izolo ukwethekelela ibhinga injongo yalolu hambo lukankosikazi Mnangagwa ibingeyokubona intandane ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi ukuze azibonele ngawakhe amehlo udubo olubhekane lazo ukwenzela ukuthi abone ukuthi engaziphathisa ngayiphi indlela. Unkosikazi Mpofu utshele uGainer Gumede weStudio 7 ukuthi unkosikazi Mnangagwa uphathele intandane lezi izipho zekhisimusi ezigoqela ezimnandi, amathoyi okudlalisa kanye lengubo. Ubuye wathi benza inhlelo ezichiyeneyo ezokuphathisa omama beMathebeleland North ukuthi bazimele.
Injongo kamama uMrs. Mnangagwa ibingeyokuyabona intandane, indawo lapho kugcinwe khona izintandane ebhinga, ibhinga elingaphansi kweMath North.
Litholene ekufikeni kwenu khona le bhinga?
Sifice ukuthi kule ntandane ezigcinweyo ngakwi-Church ye-Roma, i-Catholic Church khona ngale. Safica ukuthi kulabantwana abazintandane ababathatha khona ngale esigabeni sedinga. Abantwana labo bagcinwe khona ngale, bahlala khonapho kule ndlu lapho abahlala khona, abagcinwe khona. So umama badlela nje ukuthi dala ikhisimusi labantwana abone njalo le nhlupho abamalazo njengabona abagcina abantwana.
Inhlupho elizibonileyo zihlanganiselani?
Inhlupho ezikhulunywe kabanzi kakhulu ukuthi kule nselakalo kakhulu khona ngale ezokuthi njengamagesi amalayithi khona njengabantu abagcine intandane abalapho kunene ngathi abale nzuzo ngakho ukuthi bazuze imali yokuthi bazibhadalele amagesi. Ngakho-ke imali yamagesi kuthiwa yiyo esiphezulu kakhulu, njalo la manzi njalo ayahlupha khona ahlupha ethupha ngokuthi layo imali yokuthi babhadalele amanzi khonapho abajela khona abantwana indawo yokudala yinto ebathalise endlini.
Lingabanceda ngani?
Thina esingabancedisa ngakho khona ngale kuma-orphanages yizinto ezinjengokudla. Umama ubaphile ama-food hampers abantwana laso isikole la i-orphanage yona bebephiwa kuma-hampers aphana bembona nje njengoba kuyisikhathi sekhisimusi bebebaphiwa ingubo nokunye okungamathezi njengoba bengabantwana ukuthi badalise lamafutha okugcoba lamasepa okugeza bekukuningi ngokuyizinto umama abaphathele khona.
Kulezinye yini inhlelo elizikhangeleleyo ezingaphathisa abantu abangomama ukubana bathole ukuziphilisa?
Sina inhlelo esizikhangeleyo njengabomama, sifuna inhlelo ukuthi umama enelise ukuziphilisa yedwa, angameleli ukuthi kumbe ubaba uyasebenza. Izinto ama-projects anjengokufuya impuphu, okufuya imbuzi. Khathesi uhulumende wethu ukhuluma ngokuthi kuzayenziwa uhlelo lwemihlanzi ukuthi omama bangenelise ukufuya imihlanzi. Enithemba kuluhlelo oluhle kakhulu ukuthi omama basebesenelisa labo ukuthi angakhepha ngebhodi lakhe khonapho kumbeni yekhaya, enelise laye ukuthi athele amanzi afuye imihlanzi. Inhlanzi lezana ziyabe zimphinduzo ukuthi aziphilise yena le mili yakhe.
Alo ke ngunkosikazi Sikhanyisiwe Mpofu, isiphathamandla sebandla leZANU-PF engummeli weMathebelele North edalela eParliamente, ubexoxa ecingweni ekobulawayo lo Gainer Gumede oStudio 7. Akuza Friday lamhlanje kuhlelo lwethu liviki silomculi odume ngomdumo we-afropop le-disco uKhulekani Bethule owazakala ngelokuthi Cooksman. Asizweni umsakazi we-Studio 7 u-Ezra Jesus Manda exoxisana laye.
UCooksman ubengumsakazi olodumo kwentuthu ziyathuna. Wamanje usedume ngezomculo, kunje nje uselabalandeli abaningi. Kakachazele ngembali yakhe ngamafitshane.
UCooksman kuhle kuhle abantu abaningi abamazi ukuthi nguCooksman, ibizo lakhe eliqondileyo nguKhulekani wakoBethule. Azayelwa edolobheni lakoBulawayo empilo esibhedlela laphana. Nxa ngicacisa imfundo yami yonke ngayenza khonapha koBulawayo, kodwa amakatari kwaqalisa ngaqalisela edolobheni elibizwa kuthiwa yiDede.
Abantu abaningi bawujabulela umculo wakho Bethule, ngiwuzwa emcimbini eminingi ngeke ngihamba khona. Kambe ngawe ubizwa usithini?
Umculo wami, mina umculo engiwenzayo ngiyahlangahlanganisa, ngiyenza i-afropop, ngiyenza i-disco music, ngiyenza lezi sintu. Ngathi ingoma yami yokuqala engayirekhodayo sengizimele ngedwa ngima-Afrika, abantu abaningi bathi ma-Afrika bambanani. Kwasekubuya-ke kulandela idlalade ongizohamba, kubuya idlalade Let's Unite, kubuya idlalade uliphindile enyasarandi engayenza lo Dentsanda. Then kukhona-ke ingoma la engathi khona ndithathe umculo wakithi wesiNdebeleni ngokuxubanisele house music, yikho kwaphuma khona ke ingoma le ethi Vumelanisa Ngoma.
Hayi bo, yakhathaza kakhulu le ngoma. Sadlala ngayo amakhisimusi ambalwa adlulayo, nanomhla iyatshisa. UCooksman lo, kanti yena vele usebenza lobani?
Sengisebenzela abaculi abatshetsheneyo ke kugoqela abadumileyo labafana-ke abasaqala. Kukhona abafana abanjengabo Unity, umayuzo wabo achoose ngiyangasebenza labo, kubuya uConrad Siqubu we-South Africa, lamanye amarasta atshiyatshiyeneyo nje amabhendi atshiyeneyo ngiyengasebenza lawo. Ngikhangelela ukuthi-ke kumnyaka ozayo ngi-expande ngokwenza ama-collaborations ikakhulu labaculi abakuzinga eliphezulu.
Sikuhlelo uOza Friday siloCooksman, umkhulu wakhe ulohlonzi bakwethu. Umnyaka ozayo uzophikile, kambe ngawe uphatheleni weCooksman?
Uyabona Tshisa, mina-ke kumnyaka lo 2018 umnyaka ozalandela ngikhangelela ukuthi-ke ngizaqina kakhulu ekusakazeni, ngoba ngingumsakazi futhi akithi ngoba ngelinye ikhono enilalo. Kodwa umculo ngizame lokho engiwuqhubekisela phambili, njengoba ngitshile ukuthi-ke ngizayenza ama-collaborations labanye abaculi. Yikho engikukhangeleleyo-ke khonokuyana-ke. Umlayezo engingawuthiyela-ke abantu abalandela umculo wami ukuthi bemelele into eziningi ezimnandi enizazenza-ke kumnyaka ozayo. Kodwa nxa amathuba awokusakaza ivuleka, njengoba imisakazo ikhanya lokho ivuleka, bona nizaziphatheka futhi kakhulu kwezokusakaza.
Ngohlelo ke Woza Friday lapho ebesiluyethulelwa ke nguEzra Jesus Manda. Singakehlukani-ke sikhangele inhloko zendaba zethu zalamhlanje. amalunga enhlanganiso yebhethu likaZulu atshengisele kobulawe lamhla ikhumbula abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi. Iningi labantu emhlubulweni weMandebeleni lithi isivumelwano sokubambana esenziwa yizaphu lezaphu asincedi lutho. Igama nguChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.